Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyafana ukuthi kuzokwenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khonokho ukuthi umuntu angcolise.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi kuye lembuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emashontweni layo thola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba abadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemitshado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamaphemits.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqwetha elimelayo uMnumzana Givemomo Viringi utshele Studio 7 ukuthi uMnumzana Dlamini uzalala esitokisini seWange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminye imbiko ithi iZAC inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani weCouncil yeVictoria Falls uMnumzana Ronnie Dube njalo bayalwisana loMnumzana Dlamini okubandla leMDCT. UMnumzana Witness Dube esikhulumelise MDCT utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungiso ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethweswa macala bani uvela ngaphi kumbe kusuke kwathini kodwa ilazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo ngoba silamagqwetha ebandleni kanti njalo kulengata osecretary for local government secretary general njingathi ezeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqhakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabo umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe nxa kuleli solo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esidala ukubona kuboZANU PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwethesa usedolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kube wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo singako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikitha ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokhu. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Akuqala umntana lowo mncane ukuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usethwawubeletha umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesichiye emhlabeni okuyukuthi ngani bamusile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangele abantwana abangamantombazana abasichiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala. Sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Lento sonto yokuqala isenzakala. Kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakala sakhona sesike sabangu lomphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo. Njalo ukuthi nxa kungayithole amaqhinga ukuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibone abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayithwala nasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba lengxoxo efanayo futhi ngalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana abelethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba abakwenzayo bona ngokumntwana le 15 years simaze engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ngi 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwa ngabo kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sokuphuma emaphephandaweni lasemsakazweni kusho ukuthi sokuze kwaba nomunye osichiyayo kodwa abangasichiyo bangaka ababelethayo abalama 14 years abalama 15 years abalabantwana sibe ngomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni nabo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli emasontweni uMnangagwa laye usonta isonto yonale?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusithiya lembuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeke emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena futhi kusinika senza sale silembuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza lemikhuba bengabotshwa akusikho yini ukuthi ngoba upresident useduzani labo useduzani lesonto labo mhlawumbe upresident njengoba laye mhlawumbe kubule ilunga lalawo masonto ukuthi uvumelana nawo lo mkhuba omumbi kangaka esiwubona usenzeke emasontweni la esimbona ibonakala khona esiyakhonza khona. Vele kusithiya silembuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke lembuzo esilaye sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo thola abantwana abantwana bangaka bengabo mama bemizi, abantwana bangaka beqhubi izisu bekhulele bekhuleliswa ngoba badala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ukuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba badala kangaka, uthini ngakho wena njengomongameli? Siyazibuza lokho, yimbuzo futhi esifisa ukuthi ngani thoko sesikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi uma efika lapho ufika thini, uyabuka yini umhlolo ongaka lobo uyawukhuza.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imichado lamapasipoti okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emaofisini ezithupha. Abanyeke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathane. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso webhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapasipoti amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lamafingerprints abathetheneyo laba. Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izalwane zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono wathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma kuqalanzane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thina abantu baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zeneza zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzile lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abachada bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamapemiti kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amapemiti ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngokuhlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane zesithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngokungekho emthethweni abazilethayo basebethatha amapemiti ezep. Iningi lalaba abalamapemiti la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amapemiti kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngomhlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakhampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilayo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu achiyeneyo ezizalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso echiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi lokudala amacala. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni le Plumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labo dokotela abathathu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende wele Zambia uzaphathisa ele Zimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani South bethu ninjani bonke nje abaphila abantu ama audio ngabona efika 10 ungazange ukufunda even A1 uhlala usenda hawo madodana asazi ukuthi azi futhi nawethu asazi hayi bekhalaza nje akhonoko ndoda le hayi iyakhuluma le wezaphu umsongelo hayi uyakhuluma umbuzile empela ulozi nobuzelo wezanu lo ha ugawule kakhona lo ha umbuzo wacitshelwa indoda yacitshelwa asuke lapho ngashona khona hayi siyabonga hayi siyabonga ma kuthi uyakubona sephonguqina nje kuphela kodwa uyakubona ukuthi hayi into ezizwa izanu izimbi kakhulu. Then kuzozala amadoda lawo loze nawe kuzoza indaba yewangi. Indaba yewangi le kuthiwa abakhathala ukubuya amashona eHarare le into esizilwa siMRP, into esizilwa kakhulu kakhulu. Kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe besidla ingqoqo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare. Please, ayikho right le nto leyo. Umuntu ebuya endaweni yakho efike bethole umsebenzi nabantu bendawo bengayithola, ayikho le nto leyo.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngincube lapha eTelefontein. Ngiyalithanda lonke. Thanda lonke ngenxa yokuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele. Siyalibonga, siyalithanda. Kanti izanu yaphikelela ukuthi yena abanikeza abanye ichance sike sibone ukuthi ibizwe lakithi liyaphi. Sisithwele nzima, sigcwele emazweni, sigcwele emazweni ngenxa yezanu. Ngithe ebantwini bakithi asihambeni siyevota, asivoteni next year. UNkulunkulu uzosikhokhelela, sikhipheni amasela la asezikhundleni angafuni ukuphuma besidla izimali begcina izimali ezindlini. Asihambeni siyevota mazimbabweni amahle, sikhipheni amasela la. Ngiyabonga, Studio 7.
Ngiyalibingelela balaleli bomsakazo weStudio 7 kanye lani basakazi. Ngizalana nami ndingiye ngiphendule leli khehla, ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule. Yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje ngabe ngingunxebe indlebe lezi, ngunxebe impela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle. Ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho leyo kugxeka umafa magalela sibanda lo. Indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo nabantu bezanu PF. Ende wena vele ulokhu unokuncindezela abantu bemandebeleni ubancindezela ufuna abalandele amanga lawe elivelela khula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule. Ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona. Mali funta ama-sanctions ukubonta ama-sanctions abuya kanjani. Yekani ukushaya abantu, liyeke ukubopha abantu mahlala, abantu abangela macala ojobho sikhala labo sithola abala macala labagawuli. Kodwa lina liyabelokhu lisenza nje into ezingekhoyo, liyabopha abantu, lincindezela abantu, litshontsha lingamasela likhonapho liyantshontsha. Yikuntshontsha straight lokhu elikwenzayo, kuningi esikubonayo likwenza. Lalo bathi ngibani lo uminister weJulay yolo lingamasela nje lonke linjalo. Nokuthi ubulo ukukhuluma nje uzama ukuncindezela umafa magalela sibani, ayikho into ayikhuluma yagawule. Sihambe 2009 ku-unity government ama-sanctions akho abevele khona, but isinkwa sisithengile nge-90 cents, sisithengile nge-90 cents gawule nawe wajabula. But okwamanje kuphi konke lokhu? Vele ungayithinti i-Ukraine gawule, ungaqali yimo okhuluma aye wansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkaye ikosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga
amachuno amachuno umthwakazi amachuno kustudio 7 lichona njani bantu benkosasi yakuchona dina mina into engayixwayisa igovernment yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzobafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofikela ukugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise lalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuzana PF liyeza lizobatshonela emini babekwazi khona lokho bengayenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lomnyama and mase lifikile ngeke uze livimbe noma ungaba le mali engakanani ngeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulo mhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyalitshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingene ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nakuyana
sanibonani kustudio 7 yazi bende sicelo lapha sokuthi sihlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela ustudio 7 ikuye ku-ZBC ikibabuza ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehlweni bakithi lungenguleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imessaging yesindebele bayichasisa ngesishona kodwa esishona ngabayichasisa ayike libadinge impela Ntunga like libabuza impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho siyakhala kakhulu ngoba thina sisazi sishona kodwa ama-license siyathelela kuthola kukhulunya into yodwa bekuqede bekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njebo umthwakazi ethi sesithi siphume sihlukane lalabana abantu thola ukuthi abanye abazuzi uRadio Zimbabwe iyabandlulula bantu like libuze bona omonika mthwangwa lapho shapshap
namqondisi wena into engiyolitshela so ukuthi ethi yena kupresident kanjeni yena liyavotela ilizwe ukuthi lifuna ukansila lo president ozalimela kuparliament yelizwe leZimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma ushiwa ikungazwakali ke lokhu umqondisi umgqugquzele nangene la kupresident kanti uyabe ngupresident mhlobani uyabizwa ukuthi president engani inhlamba engekho engasuye president hayi into yeni le lani liphazamisa abanye abantu manje thula nini ukukhuluma into lengacaciwe le likakucaci lokhu sithulele nini yenzandithule wena owedwa ocabanga khonoko ngoba ufuna ukucabangela abantu bonke beRP ayisikho vela okucabanga abanye kela bevotela upresident welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho lokhu ukuthi uthi wena ye upresident umqondisi ekhethweni lo mapresident kangeni ye ufuna empinda wayengahlangana laba neutral kikho konke lazimela kachana le labukela likhona le laba sifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo eso sinto lesi
allo salibonani balaleli bestudio 7 previous ukhulumayo ngisuka kwelelupani ndabuka eLupane ngibingelela umama wami uMarubhala ngibingelela ubaba wami uLunga Fibion ngibingelela njalo abanabami ngibingelela uPhefethi ngibingelela uMlabheli ngibingelela uSipho ngibingelela uFaith ngibingelela uPerseverance ngibingelela uFana intile kubanjani bazali bami labanaba bami lonke hayi mina ngiyaphila abanaba bami kwelasebutswana labazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja mbingelela ubaba mdala wami Sankanyiso
linjani Studio 7 ngiyalibingela lonke abasakazi bethu abahle abathandekayo ngiyalibingelela libingelelwa ngosifana kwelebutswana hayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke lisenzela yona lokuhambisa amazwi ethu isiye kwabanye abantu ukuthi bazwe esikufunayo isimanga engilaso lapha mbuso waseZimbabwe weZANU PF abantu beZANU bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengalaqiniso ebantwini beyinkohlisa ababona ukuthi lizwe lakithi lifile abazweli bantu abalazwelo kathesi nxa sokunda abantu bahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi okuqedakali abantu bona beza.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usekhulule bonke ababotshelwa ukutholakala belensangu. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabotshelwa insango esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensango. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insango lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa lelicala ngabensundu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gani.
Yeah,
into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto ewelcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very sane, lounye ogama disease amaningi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwa bale autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanise ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umbongelo umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga o esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Ye, insanga elizweni lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition. But sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lati eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele uqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awembanje wona lawo o insanga. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKhansila Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumi lanhlanu ekholo lwesipostoli kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elethukela.